kulondodo kwakuthiwa nguzopho wathi engakafi wathi ekhulumile ukuthi izanu siyisinjonjo ngesintu bathini sakuvukela umchilo wesidwaba kuvele kuyimvengemvenge okuyinto kwabo njona sasivele satsho before ukuthi into yabo bazayiqhubeka ngoba ngabantu abangela principle njalo leyo resolution ngokwazi njalo nge-announcement kaChinamasa ku-conference ukuthi uMnangagwa uthi akafuni ukuthi aphatheke after i-term yakhe ngaphela kodwa abantu bezanu ngenxa yokubana kulo hlangothi olungafuni uChiwenga ukuthi athathe bazaqhubeka ngento yena leyo so sokukuye uMnangagwa kubana uzahlala kulawo mazwi akhe akhulumayo ukuthi yena uyi-constitutionalist angaza contester or nguye obathumayo kusazovela egcekeni
ye kodwa ukuthi wena ngingawugangele ubona nini kafisi ukuthi aqhubeke esembusweni
kwi-culture yezanu ukuthi iloba ubani okhona uyabe efuna ukuthi asele esikhundleni njengomgabe kumbe njengamanye ama-vice president la afela ezikhundleni mbonakani kuliphupho lakhe la uMnangagwa ubana ayalelokhu ebambelele embusweni kodwa kulokhu kunembeza thize okulokhu kukhona asazi ukuthi uzenelisa ukunqoba yini lesi silingo ahlale out of power ngoba isisekelo sombuso kasimvumeli angahlala uyabe sehlala ongekho emthethweni kumbe basebenzisa ama-numbers abo kunye namanye ama-MPs opposition abavele bewasebenzisa obana ba-amende i-constitution konke lokhu kuzadingeka loba sesifike ku-referendum angazi ukuthi bazenelisa yini ngama-timelines kodwa ama-timelines kawabavumeli sibili.